umphathi ntambo obona ngendaba zaphakathi kwele Botswana unkosazana Anna Moketsi uyothule umthetho we-dual citizenship ukuthi uhlaziwe ngamalunga edale lephalamende.
I indicate amongst other things the need to enable
iletha lomthetho ngoba kumele abantwana abazalwa isizalwane seBotswana lomuntu wekwelinye ilizwe kumele bekhethe uma befuna i-dual citizenship uma besisa.
Isinqumo sokufaka i-dual citizenship ukuthi akusela sidingo sokuthi uma weZimbabwe efuna amaphepha oba ngokweleBotswana ahlanikele ukuba ngweZimbabwe. Abana bazali abadabuka emazweni amabili ajiyeneyo akusela sidingo sokuthi bakhethe ilizwe elilodwa uma besenelisa iminyaka engamashumi amabili nanye i-21. Omele isigaba seFrancis Town edale lephalamende uMnumzana Winter Mulutsi uthi baningi abeZimbabwe abaphazanishwa umthetho walela ukuthi umuntu abe isizalwane samazwe amabili.
Re na le batho ba e leng gore bana ba le bantsi ba e leng gore
silabo abakithaba labantwana labeZimbabwe kodwa abantwana laba bazithola sebehlupheka bengazi ukuthi kahle kahle kibo kungaphi ngenxa yomthetho esilawo.
OweZimbabwe olezingane ezazalelwa kweBotswana uNkosazana Sindiso Sibanda uyamukela inyathela lephalamende phezu kwe-dual citizenship.
Thina lokhu sikubona kuyinto enhle kakhulu ngoba abantwana kuzakwenza ukuthi babe nelungelo lokuzikhethela lapha abafuna ukuhlala khona kumbe lapha abafuna ukukhulela khona kumbe lapha abafuna ukuyaluphalela khona. Bangaya elizweni leZimbabwe kumbe bakhethe ukuba selizweni laseBotswana.
UMnumzana Cosmos Sibanda odabuka eZimbabwe uthi izindaba ezinhle ukuthi kube lomthetho ovumela ukuthi umuntu abe isizalwane samazwe amabili.
Ngaba la i-dual citizenship I think it's going to be great ukuthi umuntu laye akwazi ukuthi uyinveste ekhululeke lapha khona esenzela imuli labantwana njalo konke.
Omela iZimbabwe kweleBotswana uMnumzana Henry Mgomeshuro ubonga okwenziwe ngeleBotswana esithi kungenelanda okwenziwa yiZimbabwe ngaphansi kwesisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka-2013.
What it basically means is that all those with children born here will not have the troubles of going through.
Lokhu kutsho ukuba abalabantwana abazalwa lapha abasoke bethwale nzima ngokugijima bezama ukuntshintsha amaphepha. Ngitho nabazali abafuna ukuba ngabalapha sekuza kuba lula kibo.
eleZimbabwe lalo liyavumela ukuthi umuntu abe le-dual citizenship lokho kumunyethwe kusisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013. Ngenxa yokungahlaliseki kwesimo somnotho eZimbabwe iningi eliphuma phandle kwelizwe ligcina liyakhe imizi njalo lithatha amaphepha okuba izalwane zamazwe afana leBotswana, South Africa, Britain kanye leMelika lamanye. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 isakho kwele-Botswana.